So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 20 kumavasa 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa sikhangela izinga lenani labantwana balokhu bebanjwa yi-COVID esikolweni, thina kakusethusi njenge-athusi, akusimangalisi. Sasivele sibuzile ukuthi uhulumende kuselungele yini ukuthi izikolo zivulwe.
Abazali abalabantwana abasezikolo zamabhodingi bakhala ngokuqansa kwenani labafundi ababanjwa yi-COVID-19 besezikolo.
Ubukhokheli obuzithi bukhokhele ibandla le-MGCT sobuthi bona abantu bengaxoxisani kakubi leZANU-PF, bese ngizibuza ukuthi umbuzo wami kuyini esikuphumelana umlotha leZANU ibandla eselibulele umnotho welizwe abantwana basemazweni.
Owayengusenetha njalo engumgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland South, umnumzana Watshi Spanda uthi usetshiyane lebandla le-MDCT waya kwe-MDC Alliance. Kuhlandla lezenotho lamhlanje sikhangela ukuthi njengoba sokwedlule iminyaka engamachumi amane lanye ilizwe lithole uzibuse, kukhona na osokwenziwe nguhulumende ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu? Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugantsha lwezempilakahle luthi sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 280,568 asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela uhlelo lolu lusungulwa ngoNhlolanja. Asebetholakele belomkhuhlane lo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,859. Abagule basila bazinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu 35,031, kuthi asebebhubhile bedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1,553. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda behlala ezikolo zamabhodingi bathi sebehlalela evalweni ngenxa yokuqansa kwenani labafundi ababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku. Kodwa uhulumende uthi akumelanga bethuke. Kubika uBathabile Masuku.
Ukuqonga kwenani labafundi ababanjwe bele-COVID-19 ezikolweni zama-boarding schools ezinjenge Sacred Heart, Embakwe High School, lezinye yikho sokwenze isabelo seMathebeleland South sikhokhele ngabantu asebefunyenwe belegciwane leli kumaviki amabili adluleyo. Unkosikazi Brenda Madlela, umzali olomntwana ofunda ehlala khona, uchasisa ngokukhathazeka kwakhe.
Lokho kusiya phambili, lokho kubanjwa ama cases kuvuke kubanjwe ngaki lokho eyanda sesithwele nzima lokulala ezindlini akusalaleki ngenxa yokuthi ama cases ayanda. Le solution yangkhona asiyiboni, angazi ukuthi lingasiphathisa njani ngoba abantwana basesikolo thina abazali asibaboni. Labe kule cape besingavunyelwa lokufika kiwo, sidinga usizo lapha, sesikhala ngokuthi sisize sibona ukuthi abantwana banjani ngoba ukuthi ulale uyabungakwazi lokuthi wakho safe ku safe site or what.
Umnumzana Themba kuye moyo, umgcini sihlalo welupane enhlanganisweni yababalisi e-Amalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ, uthi ukuqanisa kwenani leli akuba mangalisi ngoba izikolo zavele zavulwa kungela manyathela aqinileyo okwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Sasivele sibuzile ukuthi uhulumende use lungele yini ukuthi izikolo zivule. Abantu baphendula bekhanya besithi ukuthi ababalisi abasafuni kubuye lezikolo. Okwenzakalayo manje kutshengisa ukuthi vele kakukho okwalungiselelwayo. Sikhuluma kanje, banengi ababalisi, banengi abantwana abasazobanjwa iCovid ngendlela uhulumende akhohlwe ngakho. Uhulumende lokhu ngawo yakubeka mgceke. Anxusa abanye abantu abangamncedisa ngoba ezimelele yedwa sokumehlula.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary education umnumzana Thawungana Ndoro uthi abazali kabangethuki uhulumende uthethe amanyathelo eneleyo okumelana leCOVID-19 ezikolo.
Parents should not panic. The Ministry of Primary and Secondary Education.
Abazali kabengethuki ugatsha lwezezimfundo lusebenza ndawonye lezempilakahle lokondliwa kwabantwana ekufakeni indlela ezokukhangela umkhuhlane weCOVID-19 ngokuthi abafundi ndawonye labo bonke abasebenza ezikolo bahlolwe nsuku zonke. Ngokunjalo indlela lezi ezifakiwe ziqhuba kuhle ngoba sezenelise ukubamba labo abalegcikwane leli njalo abalomkhuhlane lowo bayahlolwa bekhona le ezikolo.
Usikhwece mfundo solwayo ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo uthi lanxa kulohlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 umkhuhlane uyaqhubeka umemetheka.
Abasezikolo njalo bayaxwayisa ukuthi balandele lezi zinqumo ezifakwe nguhulumende apha kulabantwana abafunda khona, bazilandele ukwenzela ukuthi kungaze kwabe kumemetheka umkhuhlane usiya phambili. Umkhuhlane uzamemetheka kakhulu, kumele sixwayise khonokho okukhulunywayo ukuthi abantu bangaze bahamba lapha kulesiminye eminye khona. Abantu bagqoke ama-face mask la, bageze izandla njalo. Lokhu kuyenza ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Yikho kodwa okungasinceda kakhulu ngoba nxa siwuyekele umemetheka lokhu esihambe esiminye eminyeni uhambe usiya phambili uzabulala abantu abaningi kakhulu mahlabezulu.
Kusenjalo ababalisi baqhubekela phambili besithi iholo labo alibavumeli ukuhamba nsuku zonke esikolo, ngalokho bazaqhubekela phambili besebenza amalanga amabili ngeviki ngaphandle kokuba uhulumende akhuphule iholo labo. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema ekhuluma lentatheli izindaba izolo ubike ukuba uhulumende uzahlawula laba abasebenzayo kuphela kuthi laba abangasebenziyo abayi kuthola lutho. Nimele Studio 7 ikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wayengusenetha njalo engumgcinisihlalo we-MDC yamathebeleland South umnumzana Watch Spanda uthi usetshiyane lebandla le-MDC thi wayaxhasana lele-MDC alliance ngoba i-MDC isebenza leZANU-PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ibandla le-MDC Alliance lisithi amalunga e-MDC thi amaningi eMathebeleland North lawo asethatha inyathelo elifanayo. USpanda uxoxelo sithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ukuqala ukuthi i-MDC libandla elilodwa. Okuqakathekileyo ukuthi ongenze nganakana umnakano ukuthi ngihlangane labanye abaningi. Isifiso sami ukuthi inhlanganiso ye-MDC ibe libumba eliqondileyo. Okwesibili, ngithe ngiyananzelela ubukhokheli obuzithi bukhokhele ibandla le-MDCT sobuthi bona abantu bengaxoxisani kakubi leZANU-PF. Bese ngizibuza ukuthi umbuzo wami nxa kuyikuthi kade sesikhulumisana kude leZANU, kuyini esikukhumelana umlotha leZANU ibandla eselibulele umnotho welizwe abantwana basemazweni ngenxa yezenzo zayo iZANU-PF? So ngubone kuqakathekile ukuthi ngiyehlangana nabalandela nabanye ukuze sinelise ukunqoba iZANU-PF embusweni wayo, ngoba ngaphandle kokuthi sibambane sibe nyamanye akulanto engasenza senelise ukukhipha iZANU.
Libuyela libaningi yini ku-MDC Alliance, njalo izikhundla elazijiyayo lizazithola yini, kumbe hayi liyafika nje liqalise kuthi?
Okuqakathekileyo, baningi abantu esihambe sonke sisiya ku-MDC Alliance okubalisela ubaba uMpiyeze Nare, okubaliselwa umama uMagret Ndlovu, labanye abaningi abangaka abasendleleni yokuthi sibuyele siyebambana sibe nyamanye. Empeleni indaba yezikhundla ayisiyo eqakathekileyo, Thandekile. Into eqakathekileyo kithi yikususa izanu embusweni, ngoba sikhathele ngombuso wezanu PF. Ukuthi ngikhalele isikhundla sizangceda ngani amabhizinisi efile, njalo abantu besigaba engisuka kiso eMatobo, ngokungethemba kwabo, ngokuba ngokungazi kwabo, bangitshelile indlela yokuthi ukuze sinqobe izanu ngasisebenze sindawonye ngaphansi kwebandla likapresident uNelson Chamisa, onguye owawina ama-elections ngo-2018.
Sixoxele sikhulumele isebandla le-MDCT, wathi abangatshiya i-MDCT ukuthi ubukhokheli bebungalungiswa kuhle laselixega ibandla, kodwa basaliqinisa. Uyavumelana lalokho?
Ngiphikisana lakho. Abantu abaningi okubakhakhamisileyo kakhulukazi indaba ye-Victoria Falls yokuhamba kukapresident uMondlora, ehamba lomnangagwa esiyahlaba injekiseni, kanti abantwana beZimbabwe babulawa yindlala, bengazimiselanga ukuthi babuyisele kuzanu njengento eyenzakala phambilini kuginywa izaphu.
Lo ngumnumzana wathi Spanda owayengusenetha njalo engumgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland South, osechaphe waya kubandla le-MDC Alliance. Kusenjalo isikhulumeli se-MDC Alliance eMathebeleland South, umnumzana Tando Ndlela, uthi baqhube umcimbi wokwamukela uSpanda eGwanda. Njalo uthi kulezinye iziphathamandla ze-MDC T ezilubhekise kubandla lakhe.
Msakazi, sizwa silokujabula kakhulu thina njengebandla le-MDC Alliance lapha ngasemzasi kweMandebeleni, ukubana umnumzana uWashi Sibanda ukhuluma kunjizolo besilaye ehofisini yethu eGwanda, esethulwa kubukhokheli beprovinsi, utshengise ukuzimisela ukubuza qhubeka esebenzela ibandla lakhe le-MDC Alliance elikhokhelwa nguChamisa. Uveze njalo ukuba hhayi, lapha ade ekhona ebandleni leli likaMonzora elalikhokhelwa nguThokozani Khuphi, hhayi akulalutho. Uchilo njalo ukuba ubuya labantu abaningi baningi kakhulu, abantu abasuka khona ngale sebenanzelela ukuba hayi bebethatheke balahleka ngento nje engekho, sebethe bazazimisela ukubuya basebenzele ibandla elile chance ukuba likhulu labantwana beZimbabwe. So siyabonga, kuyasijabulisa kakhulu. Ngevikile nje ephelele besile umhlangano ngogodlwayo, sisethula njalo umnumzana Nkomo uEdma Nkomo, owayengukhandidenti kakhansela kaward 1 eNsiza South, owayekhandidenti kakhansela we-MDC ekhokhelwa nguThokozani Khuphi ngaleso sikhathi, umama uThokozani Khuphi. Hhayi, laye uthe hhayi usekhathele ngokuba aqhubeke edlala amatobhi ngempilo zabantwana beZimbabwe. Lingamangali njalo ngensuku ezimfitshane ezizayo, bakhona abanye engathi zinhlanzi ezinkulu esingikhona sizazethula wakhathi esingafisi ukuthi ngiwayethula amabizo abo, ngoba siza kwenza kube officially ensukwini ezizayo ezilushwane. Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Lo ngumnumzana Tando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance yeMathebeleland South. Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi abakemukeli ngokusemthethweni impiko yabantu okuthiwa sebetshiya ibandla lakhe.
Upolitiki abantu balelungelo lokuba lembono etshiyeneyo
nxa bethola ukuthi kabasuthiseki ngebandla lethu bayavunyelwa njalo bakhululekile ukuthi baye kwamanye amabandla. Kanti njalo-ke lathi sihlala sivulile iminyango yethu ukuthi samukele abantu abavela kwamanye amabandla nokwamukela nje abanye abantu abavela emakhaya abo abafuna ukuqalisa into zombangazwe bephathiseka emsebenzini esiyenzayo. Okuqakathekileyo njengakathesi njengebandla le-MDCT yikuthi sisemsebenzini omkhulu wokubumba kutsha ibandla okuvuselela ibandla ngomva kokuthiwa ngumkhokheli wethu ubaba upresident uTsvangirai. Lizananzelela ukuthi u-2014 lapho esagcina kwenza khona i-congress sokukhatshana kakhulu. Ngakho okunye ukunyikinyeka kwebandla sokusenziwa ukuthi ubukhokheli obukhona sobuxega ngoba sokuhlale isikhathi eside njalo sokulezikhexe eziningi. Kodwa-ke umsebenzi esiwuphetheyo obalulekileyo kulamalanga ngokugcwalisisa lezo zikhexe. Sigcwalisisile eHarare, sagcwalisisa eMaswingo. Umsebenzi oyehlayo ozafika khona ngapho khona ngale lasemathebelele kuyizinto ezabe zingasekho ngoba kathi kwacina ukuqiniswa lezo ngatsha ngenxa yokuthi besikusigaba COVID-19. Siyabamukela lathi abavela kwamanye amabandla kodwa asiyonto esiyenza ngeqholo mhlawumbe elokuthi mhlawumbe sikhawulisa lawo mabandla kumbe silwa lawo mabandla. Siyayamukela thina abantu ngokuthula.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT.
Yebo, mthakazi omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku-Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla siqhubeka sihlaziya udaba lwe-COVID-19 eZimbabwe. Sigxile ekuthini luphazamisa njani intuthuko yabatsha elizweni. Ngalesi sikhathi ilizwe linanza ukufikisa iminyaka engama-41 lanye. 41 lathola uzibuse. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umahluli ekuthonisisweni kompolisa omhlophe kwasedolobheni le-Minneapolis uDerek Chauvin owetheswa icala lokubulala onsundu uGeorge Floyd walile isicelo esenziwe ngamagqwetha akhe sokuthi leli cala lilahlwe ngoba umeli wesigaba seCalifornia edalela ephalamende uMaxine Waters ethule amazwi okutshotshozela udlakela nxa uChauvin engafunyanwa engelacala. Izikolo zasesigabeni seNew Mexico khonapha eMelika sezilamaviki amathathu zivuliwe ngemva kokuvalwa nyakinye nge-COVID-19 lockdown. Kodwa sokulezifundo ezedlula amakhulu ayisikhombisa 700 osokumele zihlale zingahlangani labanye kuquarantine ngoba zihlangene la sebebanjwe yipele coronavirus. Obengumongameli wakwele-Chad u-Idris Deby obesanda kukhethwa okwehlandla lesithupha ukuthatha intambo zombuso kasekho. Isikhulumeli sebutho sibika ukubana uDeby ubhubhe esekwethekeleleni abezomvikela endaweni abalwisana khona labahlamuki ngamanxeba awathole ekulwisaneni lokhu. Abakumsebenzi wokucitsha umlilo ama-firefighters ase-Cape Town kwele-South Africa abikwa lokhu elwisana lokucitsha umlilo oqhamuke emagosweni aphansi wentaba ze-Table Mountains osokutshabalelise imizi lezakhiwo ezigoqela isiphala sengwalo eselayibrari ekolitshini leyunivesithi yalelo dolobho okubangele ukubana lezakhamizi eziningi zisuswe emizini yazo kuleyo ndawo. Umsakazi olodumo njalo esaziwa ngokulwela amalungelo oluntu uMohamed Yusuf Bathili wakwele mali owaziwa njalo ngegama lokuthi Ras Bat ukhululwe namhlanje ngemva kokubotshwa wavalelwa ngozibandlela labanye bakhe besetheswa icala ngokufuna ukugenqula uhulumende.
Kuhlandla lezomnotho lamhlanje sikhangela ukuthi njengoba sokwedlule iminyaka engamachumi amanelanye ilizwe lithole uzibuse kukhona na osokwenziwe nguhulumende ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Abanye bathi kunengi kodwa abanye bathi inoto intshontshwa ngababusayo. Inhlelo eseziqhutshwe nguhulumende kusukela ngo-1980 zigoqela olokwabakutsha umhlabathi kanye lolwe-indigenization. Ukuthi ziphumelele na kumbe kaziphumelelanga lezi nhlelo kuya ngokuthi ubuza bani. Ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule uthi banengi abanothileyo namuhla ngenxa yohlelo lokwaba kutsha umhlabathi.
Abantu beZimbabwe bathola umhlaba ngobunengi babo, amaplazi ngobunengi babo. Umhlabathi lo uyiwo onothise abantu abanengi ngoba imali isemhlabathini. Abantu batholile amamayini, bathole amabhizinisi amakhulu abasungulile emancane baqhubekela phambili. Abantu bonke abanothileyo bonke bona babona benothile banothile abantu beZimbabwe abaningi bakhona.
Kodwa usomabhizimusi olilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu uthi uhulumende ubulala amabhizimusi ansundu ngemithetho emibi.
Sikhangela kathesi ke abezimota bamakhombi kumbe abama-driving school kumbe uZulu nje wonke weZimbabwe ubethenga izimota ke phesheya kwelizwe ke Japan esathola ukuthi sokufaka umthetho ukuthi izimota ke ezidlulisa ke eminyaka elithumi zayenziwa ke zingasathengwa zingabuye elizweni ukuthi ukuthi ke sokuthwalisa nzima ke abamabhizinisi ke ade bephila ke ngokuthi bathenga izimota ke elizweni leJapan.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi lanxa bekhona abatholiswe inotho nguhulumende abanengi badla imbuya ngoluthi.
Bakhona okubatshintsheleyo, bakhona okube lokuthuthuka, kodwa abaningi akula development loba iprogress enkulu esiyibonayo ngenxa yokwenzakala kwezomnotho welizwe. Wakhangela nje abana bakholisa kade ezingabembayo ngabalimayo, abanye laba akula nto abangayikhangela bathi siyibambile ngokuthola uzibuse okweZimbabwe.
Amazwi kaShoko agcizelelwe nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Singakhangela inhlelo ze-indigenization, sikhangele inhlelo ze-land reform, sibona bebalutshwana ke izisebenzi ezabenefitayo ezathola amakhampani kumbe akula zisebenzi ke ezathola amaplasi.
Lanxa kulokuphikisana phezu kwenhlelo zikahulumende, iningi liyavumelana kudaba lokuthi inkohlakalo idlala indima enkulu ekubulaleni umnotho. Uhulumende uthi ilizwe lilahlekelwa imali edlula i-$1 billion ngomnyaka ngenxa yokuntshontshwa kwegolide, kanti lo muyi umnumzana Robert Mugabe waveza ukuthi kwantshontshwa imali engena ku-$15 billion ekwenjiweni kwamadayimana eMarange. Nango umnumzana Gawule.
Bathi partner lapha silama sellers la yonke into, kodwa isela ngelibanjiweyo. Ngokunjalo ke i-corruption kuphela iyemele ichaywe kakhulu kuabantu bayekele ukusela.
Amazwi yakhe agcizelelwe nguNdlovu.
Abalutshwane ke yibo ababambe umnotho welizwe, yikho kwenza ukuthi lama prices yezinto kuyadure, amafutha, ofuel, lokudla lokunye, ngoba ke kuyabe kule cartel yabantu abalutshwane okuyibo abamonopolizayo ke abakulena leyo business ke. Yibo kambe bakhuluma nge 41 years ke independence, kodwa ke iminyaka ke ebebuhlungu kakhulu ke abantwaneni beZimbabwe naleyo, ngoba intuthuko ingekho abantu bangancediseki abakumabhizinesi.
UShoko yena uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende abumbe imithetho emihle ezahuga abatshali bezimali.
Ungakhangela into ehlupha kakhulu eZimbabwe, i-policy inconsistent. Siyavuka senze okunye, kusasa sivuke senze okunye, vuke kulo mthetho omunye sivuke senze lokhu, sithethe lokhu, sayenza lokhu.
Amazwi kaShoko agcizelelwe ngumoyo yena othi inhlelo zokuthuthukisa izisebenzi ezifana lamakopa lazo kumele zivuselelwe.
Asisawaboni lawo ma-cooperative okwamanje, kodwa sibona ngani luhlelo olwalusenza ukuthi ke izisebenzi zikwanise ukuphatheka kundaba zomnotho.
Lanxa uhulumende esitshaya isifuba ngohlelo lokwaba kutsha umhlabathi, iningi lithi amapulazi aphiwa abasekeli bezanu-PF kuphela, kanti lozulu laye ubhekane lobuyanga obumangalisayo. Nangu elizweni akula misebenzi. Inhlanganiso ye-emzini wekhodi ekumsebenzi wokufundisa uzulu ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku isisungule uhlelo lokuqoqa abatsha beZimbabwe abazaqala izifundo kungelanhlawulo kusukela mhlaka 3 ngoNkwenkwezi kusiyafika mhlaka 16 kuNcwabakazi. Umnumzana Eric Khumalo oyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika owasungula linhlanganiso utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi injongo yalolu hlelo ngeyokuphathisa abasakhulayo ukuze bathole ulwazi lokuthi bathuthukise inhlelo lemisebenzi yabo besebenzisa imitshina yakulezi nsuku e-information technology kanye lobulembu be-internet.
Uhlelo lolu lokufundisa ngalokuqala ngisenza nje umkhankaso wami emzini wekhodi. So ngaba lokusebenza kakhulu akwelakithi, ngafundisa kubotsholotsho, ngafunda endaweni zesigodini ekhaya ukuze ngaye ensuza. So ngakubona nje kuqakathekile ukuthi abasakhulayo bebe leyinye indlela yokugcwalisela ulwazi abalalo. Ngikhona uma bedinga imisebenzi bezakwanisa ukuyifumana, ayikhona nje ukuthi hayi sibe siyibalekela ukuya egoli. So if sisiya egoli kukahle ukuthi sihambe kumbe sisebenza khona lapho okwelakithi sisuke silamaphepha lokufunda okuzafaka umuntu endleleni eqondileyo. So ngabona ukuthi emzini wekhodi singafundisa abantu bakithi bazakwanisa ukuthi babambe ulwazi lona lolu lubancede ukuthi sibe yisizwe nje esiphumelelayo.
Ubona ngani uhlelo lolu lapho ukuthuthukisa abantu abasakhulayo eZimbabwe na?
Yeah, uhlelo lolu lapho ukuthuthukisa ngoba ifo sikhangela maybe nje eminyakeni elithume edlulileyo ukuthi sasingela nje amafoni wonke lawo esisilawo khathesi. So kulula ukuxhumana nezihlobo nabangane, even nabantu abalamabhizinisi abo kulula ukuthi athengise. Umuntu uyakwanisa ukuthi ekwazi ukuthi kulesitolo sakhe kumbe isitolo sakho sisetsholotsho kumbe sikobulawayo kumbe singaphi, ubususiba le website. And then izihlobo nabangani abakwamanye amazwe sebengakwanisa nje lokuthi bebe bethengela imuli zabo ukudla ngakhona lokho ukubhadala kuwebsite. So imisebenzi eminingi isivuleka ngoba ukuze kukwanise ukuyenza ama-program okuyenza ukuthi ama-website lama-application khona lapho kumafoni ukuthi kusebenze kahle, kuyadingakala ukuthi kube khona abantu abakwanisa ukukhuluma i-language yangkhona esithi i-language yona le yemtshina yama-computer. So yikho sikubona kubalulekile as emzini wekhodi ukuthi sifundise abasakhulayo phezu kolwazi abalufunda esikolo beqede bebekwazi ukuthi baluthatha njani sebelufaka ngapho kwezemtshina.
Bengicela ukuthi utshele uZulu ukuthi bengalixhuma njani.
Okay, abengasithola ebulenjini ku-internet nakubo-Facebook, nakubo-Twitter, nakubo-Instagram at mzinwekhodi.com, ku-website at mzinwekhodi, ku-Twitter, nakubo-Facebook, nakubo-Instagram.
Umnumzana Eric Khumalo ngowenhlanganiso ye-emzini wekhodi. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Owayengusenetha njalo engumgcinisihlalo webandla le-MDC yamathebeleland South, umnumzana Wachi Spanda uthi usetshiyane lebandla le-MDC waya ku-MDC Alliance. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.